Mina ngingomunye wabantu abaphatheka ekulotshweni kwesisekelo sonalesi sisebenza eZimbabwe. Ngabhoda ilizwe lonke ngaqalisa ngisebenza nisemidiyenzi saze saye Harare siyahlanganisa ukuphuma ebantwini. Abantu iZimbabwe yonke sesihlanganisa abakukhulumayo bathi bona kabafuni umongameli welizwe olamandla amakhulu kakhulu. Bafuna kube lama-institutions, ama-organization alamandla umuntu oyedwa. Yikho ke bathi bona abafuni ojaji bakhethwe ngumongameli, bafuna ujaji ke akhethwe nguZulu kusenziwa ama-interviews. Batho njalo leminyaka kajaji ukuthi kungafika isikhathi esithile ujaji kumele ke achiye umsebenzi kahambe ehlala phansi aphumule kungena abanye. Izinto eziningi ezakhulunywayo le nto ye-running mate ukuthi umongameli akumelanga azikhethele umsekeli wakhe, kumele kube ngabantu abakhethayo ngoba nguye okhethayo ke uza abuse ke ama powers akhe ke bese khetha oyesimeni bese kulimaza ke idemocracy bese kulimaza ke ukubuswa kwelizwe. Yikho ke kwakhulunywa ngabantu. Yikho ke kudanisile ke sesibona ke abanye abayingxenye sasilabo ke siloba isisekelo selizwe ke sebeyiba sebevota lezani PF futhi ke kuriveswe intando kaZulu, kuriveswe kubiselwe emuva ke okwakhethwa ngabantu kakhulu. Douglas Monzoro wayengukho chairperson weCOPAC kuyadanisa kakhulu ke intayenzileyo.
Abezano PF bathi akulalutho olubi ngokuthi umongameli abe lamandla amanengi ngoba umela abantu njalo lawo mandla uwaphiwa ngabantu abamkhethayo.
Umongameli welizwe kumbe inkokheli loba kungaphi kakumelanga ibe lamandla adlula amandla abantu. Amandla kumele abe sebantwini, amandla kumele abe kuzingatsha ezincedisa uhulumende ukuthi ephambili. Kufunakala kufisakala ukuthi uhulumende ke abe nguhulumende ke wabantu, kube le judiciary kwabezomthetho labo bakhululeke bame bebodwa, bese kusithi ke iparlamente layo ime iyodwa. Manje sokusenzakala ke nxa umongameli senguye sozakhetha ke oyinye iarm yegovernment ke judiciary ke amngezelele lama terms akhe ukuthi ke sizaqhubeka sibona kurigwa ke kokhetho.